soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
yeyobulawa kwelunga lesisisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo.
Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zano PF izolo.
Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha na ku 120.
Uzulu ukhuza umhlola ngempedu meshwana yeZimbabwe Electoral Commission ethi kulabantu abalichumi lanye abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe 120 ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abagcina imbali yezehlakalo ezingavamanga emhlabeni jikelele abeGuinness Book of Records bathi akula muntu ophilayo oleminyaka efika kuleyo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokheli weleRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalichumi lasithupha 16 phezu kohlakela oluqhamuke emhlanganweni we-Citizens Coalition for Change oyenzelwe ekwekwe ngomkhokheli walelivandla umnumzana Nelson Jamisa izolo lapho elithi kufe khona ilunga lalo ngemva kokugwazwa ngomkhonto ngabantu abanakanelwa ukuthi kliwi zezano PF. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile ukuthi ngempela ukhona obhubhileyo. Ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lodlakela sikhathi sonke njalo uthe amapolisa asevule uphenyo. Ivandla le-CCC lithi abezano PF laba balihlasele ngezikhali ezigoqela imikhonto amatshe kanye lamabhemba balimaza amalunga alo alichumi lasikhombisa 17 wona ahanjiswe ezibhedlela. Lethu le imifanekiso eveza abasekeli balo belimele kakubi besopha igazi. Udlame lolu luza ngemva kokuba umkhokheli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga etele abasekeli bezanu PF ngomgqibelo ukuthi ibandla likaJamisa bazalichola njengentwala. Ngokubika kwephephandaba lezi Standard, uJamisa ulusolile kakhulu loluhlakela. Nansi isikhulumeli sebandla lakhe wobulawayo umnumzana Susan Chirodza.
Yeyobulawa kwelunga lesisisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo, akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo, njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli bezanu PF kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Ye kanti bangathini abantu bezano bevele bayalandula bavele banjalo umgabe wafa elokho elandula indaba yeground la yumnangagwa owayesithi abantu besindebeleni ngamawu la uyayilandula indaba yeground othi izindaba esegcekeni ungananzelela akuqali namhla ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium sike sathi ngo 2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa umthokozi Sincube lokho siyazi mhlophe abathe bephakathi kwe White City begcine istadium kuyabuya ubabutswangirayo bahlaselwa amalunga ezanu PF kwafa amalunga eMDC ngathi ukuthi amalanga adlulileyo eHighfields lezinye indawo eHarare abantu bahlaselwe imhlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa langale egogo abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba wezanu
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kobulawayo Siqoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ugcine sekulahleka umphefumulo ngendaba zokudoselana nezombangazi kuyadanisa kakhulu khonoko kodwa ke okuqhakathekileyo nkomo ukuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo udlame kalufunakali kudingakala kube lokuthula azonke izikhathi ikakhulu futhi njalo kanti sikhuluma nje sinje kulungiselelwa nalama by-elections akhona kumele kube lokuthula zonke izikhathi kube sokusafika ukhetho kulokuthula kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kulezinto ezinyengaze nezezenzakalayo kodwa ke osokukhona osokuyiwe imvamo lapha eZimbabwe indaba lezimele sinike amaphoyisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani asike sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani
Uchi wenga baba Kaule weteswa icala lokutshotshozela udlakela ngokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ibandla likaChamisa lintwala ezacholwa libandla leno uthini ngalokho
ye antuthwengwa layo yabe ikhuluma laye njengomuntu layo lelungelo lokuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzane laye eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni lilibandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi intwala kusathe kuyeyisa konke lokhwana bayabe kwenza laye endlela yokukhulisayo omunye lomunye udosele ingubo kwelakho icele kodwa ke ukukhona ukuthi kathi inkomo kuya kube njani kanti ingani iChamisa layo bekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahambanga engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into asikathi khona asikukhuluma nje lakho okufana nayo lakhona okwaboChamisa kukhulunywe ngoChiwenga amboni ukuthi kuyikugukuzela udlame lokhu
umnumzana Belief Kaule lilunga lezanu PF Umeli womanyano wamazwe aseEurope oweEuropean Union eZimbabwe umnumzana Tim O'Connor olusolile laye loludlakela esithi kumele amapolisa abophe labo abaludalileyo Siqoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo
yayinto edanisayo kakhulu ukuthi ungaze kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe kuyadingakala sivile ukuthi ube le-investigation izethu kumele idingisise ukubana yiphi i-political party eyenze ukuganga khona lokho bese banokuma by-elections so izekho lomlando khonapho le-Zimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani xa kusehlula lokhali kungenele sibili ama-international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani
Abe bandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezanu PF abenze loludlakela kanti abezanu PF bayakulandula lokhu kungenzeka yini kube ngabamanyama bandla nje angayisiyo zanu PF
Ngoku sikudingakala investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nxa kungana kube le mpumelo ekhanyayo kudingisise sibili even at SADC level or AU level ukubana uhambe njani
Iphephandaba le The Standard inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu PF ubaba Chiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempela sonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo ayisiko ukutshotshozela udlakela yini esesilubona lolu lokho
ya hayi amazanjalo sibila tshotshozela udlakela xa sikhangela lesisekelo sombuso constitution asivumeli khona lokho uba nabantu betshotshozele udlakela so yinto sibili eqamula isisekelo sombuso selizwe into engavumela umthetho
umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusaswe Uzulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,253 abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu lanye 101 years kusiya kwedlula ikhulu elilamachumi amabili 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho luka 2023 Iloba enkundleni yeTwitter likomishini ithe bedlula inkulungwane ezintathu 3,112 abantu abaleminyaka esuka kwengu-101 kusiya kwengu-110 abakuluhlu lwe-voters roll kuthi abaleminyaka esuka ku-111 kusiya kwengu-120 years bangu-130 Yengeze yathi abaleminyaka ephezu kwelikhulu lamachumi amabili 120 years balichumi lanye 11 le ibe impetumehlwana enkulu kuZulu ngoba abalandela izehlakalo ezingavamanga emhlabeni abeGuinness Book of Records besithi umuntu omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele okwamanje isizalwane sakwele Japan sona esileminyaka engu-118 Abanengi abalobe kuTwitter bependula umbiko wezeki bathe likomishini kumele iveze ubufakazi obugcweleyo bokuthi ngempela abantu laba bayaphila Siqoqelo cubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube
Uyisimanga esikhulu babuNkomo ukubona isibalo eseminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha kubo 120 considering nxa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku 100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo indlela ayesephele ngayo engasela mandla ngayo kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayayingamsiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe kodwa ke kwakutshengisela sobala ukuthi nxa useye wafika eminyakeni yabo 100 uyakusposa isima kanjani ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu ezimbabwe abaleminyaka edlula 120 kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okushuthi singakubeka sithi ilizwe lezimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu lokuthi lilabantu abadala kangaka ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe uyake yahlangana nabo akabuzisise la ngokuthi i-diet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bafikise iminyaka engako ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangabezana lemikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu
Njengoba abanengi bengayikholwa limbi kodube kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso.
Ungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba lufana lalolu. Into yokuqala esingayithi sibeke ngiceke ngiyokuthi kulezi zinto ezifana labo mabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayelelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo kube nezitshengiselo noma baze batshengise lezi zabo ukuthi nampa bayaphila babatshengise lendlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela njengoba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama journalist avela kwamanye ama inkampani ezihlukileyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenza ukuthi basakaze into abangayitsho bekhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imininingwane ngokuhulumeni ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe babayethekelele bayobabona mhlawumbe sebengaze bephinde futhi labantu beZimbabwe babanike izipho ngoba la bantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lo mthunzi omuhle elizweni lakithi laseZimbabwe. Kodwa-ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngitsho lo yedwa akatholakali. Yingakho ngowami umbono engingathi ohulumende noma abogatsha lwezivege abayenze into eqondileyo bakhiphe imininingwane yokuthi bangaphi kuliphi idolobha noma bahlala kuma-care home noma bahlala ema-reserva kusiphi isigaba.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chigumba. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi amapolisa wobulawayo achithe iconcert yabahlabeleli bakwele South Africa abagoqela uCasper Nyovest loNak Music izolo. Inews Day ithi abasekeli bezanu PF abanengi abaye emhlanganweni kamongameli yamasoni Mnangagwa eGwekwe ngomgqibelo bebelethwe ngamabhasi bevela kwezinye isigaba ze Midlands. Okuyinto kanye eyaliswa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa. Ikhroniko ibika ukuba abezempilakahle kobulawayo bathi abazali kumele bakhuthaze abantwababo abaleminyaka elitshumi lambili 12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 ukuthi bayehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sase-Plumtree kusuwowo. Kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi eJohannesburg emzini wase-Diepsloot. Ukanya ncube bakithi yazi kwesinye isikhathi ngiyangilalele emsakazweni wethu nalo iStudio 7 kakhulu isikhulumeni zebandla elibusayo iZanu PF. Kunzima yazi endala ukuthi behlale odabeni lolo lilolu kukhulunywa ngalo uzothola sebefanisela ukuthi hey uyakhumbula laphana kobanibani kulelani ilizwe kunje kwathi endala ukuthi umuntu ahlale entweni aphendule lento ayibuziwe ukuthi khona yendoda kanti lapha kunje 1 2 3 wena uthini ngakho lokho nje kube clear nje kube into ezwakalayo uyasha indiya ayivikele into ayivikelayo so ke kodwa ke hayi akumangazi bantu benkosi ngoba umuntu lo usuke esemsebenzini especially ke lamadoda athi wona kumbajoyina kumbaphenduka kwiZanu PF noma singabiza sithini othuma nabogawule and so forth.
Salibonani, salibonani, mudi ya Zimbabwe. linjani ngezindawo lapho elingabe likhona hayi lapha esilobela sibona ilanga kuphela ilanga selishisile uNovember wonke langa lithonte izulu izilimo kwakusamanga kuhle emasimini hayi lapha esilobela sokunzima kakhulu mina ngingumpofu sithanda kulibingelela lonke mayelobon ngisithi phambili ngojaha 2023 ujaha kangene nyabonga
Salibonani maZimbabwe amahle njani lonke siyabonga kubani inkosi sigcinile kwaze kwafika lesi sikhathi sithi ngabe siya register sonke abantu beZimbabwe abasemazweni siregister sivote nini ngoba hey sikhathele izihlobo ezinhle sikhathele ende sikhathele sithi halala umfo kaMqabuko halala sifanelizwe libambe kanjalo siza kuvotela kuphela ngoba siyakwazi ukubona ungasilungisela ilizwe leli ungasifakela imali ephilayo ufake ikhanda likababa wakho bathi ungakulinika omunye umuntu ilizwe leZimbabwe zihlobo zethu yebo singakhaleli ukuthi sisebenzise iyusa sisebenzise irandi asidingeni ukuthi silungisise ilizwe lethu sisebenzise imali yethu yaleleli lizwe kathi sizabe siyisebenzise nini kudala siyibona nansi ifakwa omvundla kathesi nansi iyafakwa ombuya nehanda kodwa kulalutho vele engaba lesisinde ngaphandle sokubana sifaka ufather Zimbabwe emalini usitshengisile umntakankomo wathi ngizalivusa ilizwe leli ngifakele uyihlo ufather Zimbabwe liphile labantwabenu ngithi halala mntakamqabuko halala ngawe halala sibanilizwe siyakuvotela kuphela
Salibonani basala nje studio 7 ngizama ukuqondisa lothwa umsango lo ezano lo ukuthi nxa isithi yena bathethe inyathelo ngesidakamizwa sabantwana ngokubapha ukuthi bayigiphe emgodini ngicabanga ukuthi mina ube nephutha emlonyeni ngoba abantwana mabe siyadinga ezenjiwayo le yikho abathola khona ukuzimadlana kokuyadinga izidakamizwa zokuthi benze ukuganga lokungezwa so ngenye indlela uyavuma ukuthi yibo abakhuthaza abantwana ukuthi bengabi lobuntu badakwe nje ngoba ekwenziwa khona ngale akula sayizi akula ukuthi kubunganani kumbenjani akula control kuphoka ukugijwa nje all over avela kukhanya ukuthi kwenzakalani abantwana balimazana ebusuku lemini khonangale emgodini ngicabanga ukuthi mina indlela akhuluma ngento angayaziyo lo baba lo nyabonga basakaza abahle mina ngumoyo senowagwe
Ninjani wasasa zibonke mina igama lami ngo 8 so ngiyiwayo ngokukhuluma ngesegoli nje nami ngithanda ukuthi phoselami igama bangilandela ihistory singa solo chamisa umzulu kodwa izenzo zikachamisa sikazibone kangako umuntu uma ethunyelwe ebantwini banesimbeni asike silandele nini i-background yalowo muntu sibone ukuthi kambe ufuna imali noma ufuna kukhulula abantwana basezibabo ngokubona kwami mina ngedwa nje unxusa umoya wokuthula ebantwini nomoya wokubambana ngithi ubantu basezimbabo asibambanini into esiyidingayo siyibone umana ngani ngoye uchamisa abantu bakithi yasemlandelini uchamisa ngokuthula langehlonimbo langokubambana
Linjani kustudio 7 ngiwuthembi ngikhuluma ngiwobulawayo umbuso wekhaya eZimbabwe ususehlulekile kakhulu yiwo wenza uze kube ngani kule division ukuthi Ndebele shone ngoba abasithungamelayo beyibo laba besishonile shuwa udube esiphakathi kwalo lathi siyehluleka usuzungasakwazi ukuthi uthi ngabe nje abantwana beZimbabwe sonke siyama sizame ukutshintsha akunani ukuthi sifake bani kodwa kuqakathekileyo ukuthi sintshintshe sibone ukuthi kuzahamba njani hhayi ngoba shuwa sithwele nzima siyakhala shuwa ngiyabonga
labo bekungaba abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eMalawi lamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezinamakhulu amathathu 300,000 izolo avele kuhlelo lwe-COVAX. I-AFP ithi inkulumo phakathi kukahulumende webutho kwele-Chad labahlamuki ebezimele zisungulwe ekhatha izolo sezidluliselwe phambili. Singene kudaba lweMelika. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uza kuba lomhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Lomhlangano uza ngemva kokuba umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele amabutho akhe abona ngezikhali zembhubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Le into esolwe kakhulu ngabanengi abamazwe asentshonalanga abagoqela umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Yena othe uPutin kumele achiyane lokukhuluma ngezikhali zempubhiso. EleMelika labangane balo baya phambili ngokwengeza izijeziso abazethese eleRussia phezu kokuqala impi leUkraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Impi ephakathi kweRussia leUkraine inkomo yimpi edabukisayo okwamagama edumazayo. Okudumaza kakhulu yikuthi iRussia akusilo lunga leUnited Nations kuphelele lapho. Akusilo lunga leUnited Nations Security Council kuphelele lapho. Kodwa ililunga leUnited Nations Security Council with veto powers. Ngamanye amazwi, it's a permanent member of the Security Council in Russia. Yona le United States of America, le United Kingdom, le China, kanye ne France. Ngamazwe abhekelwe ukuthi abe yimizekelo umhlaba wonke jikelele ekugcineni ukuthula. Kodwa ke nxa sokuzabonakala amazwe afana le Russia esetholakala esezezimpini efana lawonale esiyibona phakathi kwayo le Ukraine ngaphandle kokugunyazwa yiUnited Nations kuyethusa kuyadabukisa kakhulukazi khona lokho.
UPutin usekhuluma ngezikhali zembhubhiso uthi ibutho lakhe kumele lihlale lilungiselele. Ungathini ngalokho?
Okudingakalayo lapha yikuthi kube lokuzehlisa okukhulukazi ngoba izikhali lezi esokukhulunywa ngazo lapha ezembhubhiso ama-nuclear weapons siyakwazi ukuthi akusizo zikhali zokudlala. Sakubona kusenzakala ekupheleni kwempi yomhlaba wonke jikelele i-Second World War ngo-1945 ekupheleni kwawo izikhali zona leziyana ezasetshenziswa eJapan okwafa abantu ubuthaphuthaphu okwempukane kwazalwa abantu abagogekileyo kuze kuzofika kuyona le iminyaka esilokhu esiphila kuyo olokho kuzalwa abantwana abagogekileyo kuyona lana indawo. Izikhali lezana izikhali ezisabisayo kakhulu okungafanelanga ukuthi sidlalele duze kwaso.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF emhlanganweni oqhutshwe ngumnumzana Nelson Chamisa eGwegwe izolo. Umufi ubikwa ekwazwe ngomkhonto. uZulu ukhuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission yona ethi kulabantu abalichumi lanye 11 abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.